Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 13 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela kukhetho lweZambia lapho ukubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithi neyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidi Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine iANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga.
Umeli weLupane East edalele eParliament umnumzana Mbongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basemzimeni ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezithileyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamuke udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Uhulumende ubiwa ecithe amagagasi obulembu beinternet kungasela WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasitele bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa yeZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidi Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya oyekhona. Labo abafuna ususwe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalane salelo lizwe lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Samukeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC. Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukuyijwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi lobudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iye iphele my ANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yi-councilor akasikho ukuthi uvele esithubeni nje waba ngumeya ube vele engu-councilor so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo sokumele ikhangelwe so i-ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu luyophetha kanjani ngokuma iqine ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka.
Sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho isizalwane seSouth Africa kubulawa abantu abanengi abavela phandle kumi njani kulezi insuku.
I think ngenxa yama lockdown ezinye izinto kade zingenzakala ngeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza sike sezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke hayi into ikuthule okwamanje kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi njengoba siya ke sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo and leyo gap inkulu kakhulu ngokunjalo i-unemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho we-South Africa nawe uyantengantenga okwamanje lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune-competition for ama-resource as long as there is going to be i-competition yama-resources ne-society i-based ngama-classes ukuthi kulabanothileyo kulabaswelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila sengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka ingakho engathola amathubu kudluzwa umuntu waphandle ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama resources awekho shared ngimena equal okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi kuwonke umuntu so leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo so ungacithwa kancane kodwa ke kuyophinda ulumathe futhi so sethe manje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezu kwenzondo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kuthi abangamakhulu ayisithoba minwembili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabanengi abangamathumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamathumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Pane East edalele parlamente umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enquba kukhetho luka 2018 ekubandla lezano PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu. Umnumzana Dube oyekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezivalisa iLake Alice, Lupanda, Ndimimbili leLusulu. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwa libandla lakhe kulesi sigaba.
Ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown lockdown le yakathesa into yenza ke leyo sihambile ke phambili lengaja ezijineyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempila kahle sixwayisa abantu ngendaba ye COVID-19 le bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye vaccine ukuthi kumele kube njani then secondly sasesikhamba ke saba lama points e vaccine lapho vaccinated khona abantu inamba yangkhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngobuningi besiya hlatshwa sitageta kakhulu ama wards la angena ama clinics sihambile e Lake Alice wawule namba enhle Lupanda East and West inamba yayinhle iPupu ngimimbizi lelusuku abantu babebuye ngokuningi kakhulu
ngathi iyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi iCOVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basemunzimeni sibe ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezishiyeneyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinisi abantu ahambe kulabanye abantu abangawakuthatha i-serious okinto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezibhokele imaski yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho okuphefumulayo engavalanga umlomo lamakhala uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshopu kodwa olalong ehamba nje esebantwini babengelamamaski so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutsheli ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhuzeni nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakala ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious into lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala
ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbe i-COVID hayi sibisele okuningi emuva
akukho lulo ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibile ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sile irrigation eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokhu kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 180 hectares elinyiweyo e-wheat elupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile izabenefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village okutho ukuthi i-community izabenefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbala nje yesizovula ngumongameli welizwe
ungathi bandla lezano PF lokho elilosekelo yini olunengikhona ngakho eLupane East njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo lamasezo esasilawo kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abatsha kakhulu emathebeleland besibe semabandlela njengabo MDC labomthwakazi labo zapho kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla lezanu PF esigabeni semathebelele
ngezithilo esezikhona emathebeleleni kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation la kwenzakala kathesi sokunomehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo
uMnumzana Mbongeni Dube ngummeli weLupane East edalele ePhalamende engowebandla leZanu PF ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseLupane
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphepha Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili aweCOVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana labantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi. Kuthanda ukubanzinyana lana, kuthanda ukubanzinyana kulobaba lana othina akungagunyelona phakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abathetheneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwa abantu abantwana besishoneni namathuba anikezwa abantwana besintwini alingani. Akekho umuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke sikhangele konke lokho singabantu besindebelele. Uma ukhuluma ngento uqala uyibheke. Okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane, usebonile okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani. So thina kufanele simlandeleni, kufanele simchaseni umqondisi. Sihlukane nento zesishoneni, sihlukane no MDC, sihlukane nabo zihani. Ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki ukwela kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo. If befuna ukuthi ngabe isindawonye, asinikezwe amathuba afanayo. Uma ngithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo ngoba manje asawadingi lawo mathuba, into esidingeka ukuthi kuqunyelwane. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke bafakazi beStudio 7. Injani sibonga umsebenzi omuhle esenzela wona. Mina namhla ngumama ngifuna ukukhuluma ngomonzura lo Thokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisa lana. Kodwa umphakathi awababona ukuthi lanxa kungathiwa baphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election. Yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa abangupresident ukuthi engafuna indoda yomuntu hamba ehlala khona ngenkani ayithatha indoda ibenyayo. Umbonzola lo mbuso wakhe yabo ngokwahitle waye befuna ukuthi behobe lapho abangawenanga khona bathatha amaleke besicotsha ama-members ka-alliance behlule ukuthi bazivotele bakhonteste bawine labo bafaka babantu bayayangisa shemelizweni bayayangisa nabathi abakwazi bayayangisa elizweni bethu bayayangisa lapo.
Linjani mahlabe zulu, siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela secret ezifaka badla yonke into yonke imfihlo ngapha newszala ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngile ndaba enje lokho kwePoland, Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngakwehluleka ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni wayesithi within 90 days within 100 days uyabe seqedile konke, uyabe selungisile wonke umnotho. But khangela kathesi imali zona leza ade Poland ubhadala abantu izita angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara kanti uthi i-education is for free ngesikhathi becampaigna kwaphana o even ungakhangela entweni zabo nxa kuma-arrangements wona la aba-arrenjayo isikolo kwakuthiwa mahara. But what is meaning ukuthi ungathengeli loku zini isita imota lokho sosegcekeni ukuthi hhayi basebenza bonke lokunye okungamaphathi okuphansi khonoku ngaphandle kwelokuzeni kwe-MDC alliance kusekuqineni sisekuqineni izalo asihlakanibhenini khona pha eZimbabwe. Ngiyabonga ngundlovu okhuluma esigodini.
Sanibonani Studio 7, sanibonani linjani bakithi. Hayi thina siyaphila thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo ngulinje Nkomo. Bakithi sengifaka amameseji angazi ukuthi mangakhi yuro ayi 4 mayi 5 angazi kodwa angiwazwa ayibalwa angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano kangikhulumi ngomunye, ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. Ngathumela imeseji ngathi kona mina ngicela imeseji yakhona ibalwe, ikhuluma ngomgwaqo indlela yase-Bedbridge, indlela yase-Bedbridge eya kobulawayo ifile bakithi, ifile ifiye ukufa fa imota ziyadabuka ama tires kwenze njani kodwa i bed bridge yenza imali ile ma toll gate kanti imali yakho na yonke iyanga so sicela impendulo
salibonani balaleli baka studio 7 bingelela konke leziphatha amandla zika studio 7 ngokucela lo tungameli Nkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezeZimbabwe uthanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni yecoronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe ukwenzela ukuthi umongameli uEmmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo ole khadi kuhle kakhulu lokho sikwazi ukuvota lathi njalo futhi ma uhlabile ungayekeli ukugqoka imask ukuthi uhlatshiwe ijekiseni ohlale ugqokile imask mina ngingurowa Timpala ngisuka enyathi ngiyabonga balaleli kuzobalalawa welengqondo sesisoveti laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe kakukho lokho akusoke kwafakwa yenzakala into engekhoyo leyo ngiyabonga balaleli ngilishiya khonapho ngicela imali thumela ama records enu lingathethisi
ngiyanibingelela basakazi beka Studio 7 iAmerica yonke ehlangana nezimo ngiyanibingelela ngenhlonipho ngingukholeni okhulumayo esigodini sasigwanda ya ngiyezwa uhulumeni uthi bazophakamela azonikeza uba kuMnangagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho okay ngidlule lapho ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLozi Geyi inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi ngiyakubongela lokho kuyinto enhleleyo kuyinto enhle ngibe sengicela-ke ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLozi Geyi basibeke laphana kabulawayo sisibone siyasibona lana kuGoogle masigugula siyambona kodwa-ke no sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwabulawayo ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
injani ukuphila kustudio 7 gama lami mina ngumr hit wrong things ngihlala ejerusalema ithethi engiyisontayo i-israeli light
studio 7 ninjani ngiyaninyelela mina ngijaha ohlala lapha kobulawayo esinehlupho lapha ngokungeneidivaisama sidinga ukuthi alibana ngale ngasixhasa shuwa ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane kuke kungani kuyazwisiswana ngoba heyi kunzima lapha
amavuko ama-journalist akithi mthokazi omuhle lonke bantu bakithi abathandekayo Ntungameli Nkomo Gibbs Dube sithandekile Mhlanga Ezra Chisa lonke nje mandlona stensi yakho nangapho kobulawayo ngabe linjani ithemba liphilile hayi siyalithanda kakhulu muhle umsebenzi eliyenza hlala lisinika indaba malanga wonke Mordecai Ndlovu lo okhuluma osebutswana wayitshelanye manje lapho nganasabambi kahle enye into la uma singani sikhuluma ngendlela ukuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphiliswa so sidlela imnotho siyenziwani lapha lalapho nganithiwa sikhuluma rong ngendawo zakithi abantu besidlela imnotho kithi hayi lapho kuke kulungiswe lapho sibe free ngaphi kathi lasemoyeni singabi free awu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukusayinwa komthetho wokwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezithiyeneyo. Lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu oluvunyelwane ngumongameli Biden lama-Republican mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu izinto ezifana lama-bridge sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo konke lokhu kwenzani emuntwini omuntu nofuna ukusebenza imisebenzi izavuleka ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba lemali ezandleni zabantu abantu bayathenga so kuzathuthukisa i-economy kuzanceda abantu abahlala lapha e-America izizalwane zase-America ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle kuzabavulela imisebenzi kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze ukuthiwa imisebenzi khona nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza mina ngathi njengalapha endihlala khona lapha e-state se-Washington uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhathwa kodwa umzwa omnye umuntu olokusindika ngisebenzi kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring u-FedEx uthi hiring i-construction company lambathini ithi hiring i-pharmacy ithi hiring so kuzafanana lakhona lokhu lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi but wodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kusuze kumncede ngalodwa kuzanceda abafuna ukuzinceda abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings kumbe ama-bridge kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa
siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela
ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe i-Congress le-Senate nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto ezilethe ukuthula kumbe ezilethe ukudla ebantwini kumbe ezilethe umsebenzi ama-Republicans afuna ukusebenza ama-Democrats afuna ukusebenza bonke nje lokuthula bayakufuna izinto ze-social justice bazifuna fair wages bafuna ukuhola imiholo ephakemeyo so umuntu ose-Congress lo se-Senate engakuvala lokhu nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifuna uBiden
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State kwezemidlalo owake waba umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders u-Ernest Mapepa Sibanda yena ubhubhe ngolwesibili ubikwa ezangcwatshelwa kobulawayo kusasa iphephandaba le-Chronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Mahlabe Zulu Zulu kandaba labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane khalalani thina abe MDC Alliance uPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhala lani esithi uMaphepha ethi indoda emadodeni edidlala umdlalo wazo wafika endaweni zonke zomhlaba umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora esocializa labantu bonke waze wafika lapho wathungamela khona i-team yelizwe lonke i-Highlander iBoss ngalokho sithi kalale ngokuthula abakodawo oJamela ovodloza sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu kungani inkosi ingalipha ukuthula ikhale ngithemba ngoba ujaha uMaphepha uCharles usebenzile kungani elale ngokuthula size sihlangane lapho esizahlangana khona
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuqhamuke udlakela kukhetho lweZambia lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso wokuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibanani lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo. Libe lempelasonto elithukela. Lingasilalela ku www.voaindebele.com. Likhumbuleke ukugqoka ama mask nokuqhelelana ligezele izandla.